Soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngikhuluma nje ngitunkwane National Hero. Ungaze kube kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuyangukuthi uzwana njani labantu abepolitiko. Kwesikhathi kuyangukuthi bona kona ngale bakhulume bathi but hayi uNtulikazi yena ngokwakhe ku National Hero.
Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende eyezukho ibikwa isibanjwe ngamandla okwehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza phansi kwayo.
Abathe begada amabhasi onakazukho bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi kumbe lokhu kusemthethweni kumba abantu bayazenzela.
Abalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi u-Abraham Kiwane. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngutshekelo bhanqa 0-0 leleMozambique emdlalweni walo wakuqala womncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafike enkulungwane ezimbili 1949 batholakale bele COVID-19. Leli gciwane labulala abangamachumi amabili lathoba minwembili 28 sebesedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu athoba minwembili 807,633 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 574,934 asebehlatshwe ijekiseni yesibili kubika abogatsha lwezempilakahle. Ubunjalo nje osakhulayo ophila ngokuzisebenza uhlala eKwekwe umnumzana Admore Sibanda ukhuthaza izakhamizi zalelo dolobho ukuba zilandele iziqondiso zikahulumende zokwenqabela iCOVID-19. Leli dolobho ngelinye lambalwa agoqela iBulawayo, Kariba lamanye ahlaselwe ngolaka lobhubhane lolu. Umnumzana Sibanda uqhubeke wathi lokhu kuqakathekile ikakhulu kwabaphila ngokuthengisa ukuze ilizwe linqobe empini yokulwisana laleli gciwane njalo abantu bebuyele emsebenzini. Lokhu kuphume ingxoxo ayenze lo Mike Hove weStudio 7.
Right, uZulu eKwekwe in terms yemthetho yama lockdowns kuba khona ukuthi imithetho eminye iyahlonitshwa kodwa esikhathini eziningi iningi labantu abatholakalayo they found on the wrong side of the law. Indaba yamamaski, yes, amamaski agqokwa but kuba khona abanye umthola vele sihambela ngela mask. Ngenze siba la inale challenge nje khona ukuthi ngokuma ukwenza izinto ama mask wabonthona yo ase danger empilweni zabantu. Some masks are dirty, they are old, they are not being changed. Umuntu athola seqqokile sinyama singcolile konkhana nje kufala lomuntu nje ongaqhoka ngemask. Nathi futhi it's a danger on itself kodwa kulethwa ibunzima esiphakathi kwabo the economic situations, the different times ukuthi umuntu akwanise ukube ethola a ginger that mask kuyabe kuhlupha.
Admo, udaba lokuminyana kwabantu ke njengoba sesiphansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown uhulumende yena uthi akuvunyelwa ukuthi abantu baminyane, abantu bayahlonipha lomthetho na?
Ya kwezinye isikhathi but we have seen ama church thola begcwele ama church enziwe ebusuku kwenza ukuthi those lockdown rules zingazange zilandelwa. Then abantu bagcwele kuma open space babuthene benza abakwenzayo
ngeviki edlule sizwe uhulumende sithi abezomvikela kanye lamapolice bazabe bebhodabhode endaweni esijeneyo bebona ukuthi uZulu uyahlonipha umthetho we-lockdown. Uke wakubona khonokho na?
Ndaba umthetho esikhathini eziningi batholakala kakhulu emadolobheni phakathi ku-city center. Malokishini kumbe kuma-outskirts, you don't normally see them roaming around or moving. So abantu they take advantage of that, ababe zenzela into zabo bathi bebuthene benjalo. So khonokho ngokunye esikubonayo ukuthi ama-lockdown rules lawo kwesinye isikhathi agcina engalandelwa. Then sile lama cases ama-bus, e-transport, uZupco, uZupco yena ngokwakhe. Ngiyomthola vele ethula abantu abaningi. IZupco because it carries around 70 people nxa lili bus leliyana. Kwase kungumbuthano omkhulu odlula even ama restrictions afakiwe nalawo awe COVID. Then sile ndaba lezi zokugeza izandla, lama sanitizers. Yes, kuma big shops, ama big shops okay, OTM siyabona hayi kwelandele zwa, but kulona ama small shop okunyoka imishini lokho na kusasebenzi kwesinye isikhathi even ama sanitizer akusahambi kakuhle ngezinye izinto la sesithola lathi kuma lockdown lo laws sicina singalandelelwa.
Mhm. Hayi atmo isikhathi sesedliwe ngumangoyi qiba lingxoxo ngokutshela abalaleli ukuthi uhlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown luyaphazamisa na umsebenzi wenu njengabantu abakumsebenzi wezandla.
Right, thina njengabantu abayenza umsebenzi wethu wezandla si lobunzima obuthize esihlangana labo ukwenza ukuthi usebenza kwethu ukungabilo khona okuthuthukayo. Oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla, so kusho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama perishables kuyafika ekuboleni ngoba kakusathengwa. Then esikhathini esiningi even noma ekuwodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi, which means even the profit in that instance iyabe injani, iyabe inlutshwane. Then isihlanga lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rentals endawo lapho esisebenzela khona, abe ngama-utility bills ozesa amanzi, khona kakuyi kuma-lockdown. Inyanga iphela, the bills they come the same.
Lo umnumzana Atmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla njalo oyisakhamunze seKwekwe ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7. Abanye abahlali bakobulawayo babikwa besithi amabhasi lamakhombi ezukho ehlise imbadalo namuhla ngoba iningi belilokhe ligijimela kuyagada imota ezisebenza ngokungekho emthethweni ebezingakhophelanga imbadalo yazo njengalinkampani. Ibhasi zezukho sezibhadalisa amadola angamashumi ayisithupha $60 kuthi imijova yalinkampani ihlawulise yangamashumi ayisithiyagalombili $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokhu zibiza amadola alitshumi lanhlanu $50. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yezupco ngalolu daba ukuze sizwe kumbe ukwehliswa kwembadalo le kusemthethweni. Ubuhlaziya okuningi ngohlupho lwemota zokuhambisa sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe.
Ananzela ukuthi izakhamizi eziningi kumbe abagadi abaningi kulezi nsuku abanye babona sebehamba ngenyawo. Isizathu sokuthi kuloyo kumenyezelwe ukuthi imbadalo yamabhasi lamakhombi la akaZupco isiqansile. Abantu abaningi kwele mzini wakobulawa lapha benelisi lezo zimali ngenxa yokuthi ekusebenzeni kwabo abasebenzayo labazisebenzayo abatholi imali yangaphi. Sinanzela ubana ama-lockdown la akhona i-COVID layo ukhanya ngathi iyachaka kakhulu kumabhizinisi abantu abaningi, amabhizinisi asedonsa kanzima. Ngokunjalo ke lezisebenzi lazo imali eziyi-$12,000 eziziqhatshiweyo iyimali ephansi kakhulu engahambelani le ndlela yokuthi umuntu ophansi ohola imali ephansi aphile singathi nayi-PTL. Kodwa esekunanzeleyo ukuthi abantu besebegijimela zenezi ezingavunyelwayo ezingekho emthethweni zenezi ama-private, abantu bathi ngumshikashika abanye nxa bekhuluma ngesizathu sokuthi zona bezingakhwezanga bezisele zikhona phana ku-50 bond. Kodwa ke asiyonto enhle ngoba besinanzelela ukuthi ugada lezo mota la abantu labanye nxa bafuna imali bayaminyanisa abantu. Thola abantu beminyene siwili behlezi kanzime kuleyo mota bevayelana ukungena. Khona okutshoni kambe ngasiphile esikhathini esinje lapho esihlase khona ngomkhuhlane we-COVID-19. Siyananzela ubana njalo sinanzela ukuthi ungakhangela le nombolo esingama-statistics akhanya inani lakhona liyacansa lisiya phezulu. Ngokunjalo ke kule ngozi yokuthi engxenye ngokunye futhi sokubangela ukuthi lumkhuhlane uqhubeka kumemetheka. So akusiyo into enhle
Ubona lokhu kungabamba uhulumende ngamandla ukuthi ehlise imbadalo yezobukho ngesikhathi sisizwa ukuthi sokulabanye abayihlisayo limbadalo ukwenzela ukuthi abantu begade. Ubona uhlupho lolu luphetha ngani?
Well, uhulumende ngaye nguhulumende wabantu, abantu sebekhulumile khona kwana ukuthi yananzela ukuthi abantu kade bengazigadi imota zakhe sebehamba ngenyawo. Lazo zibona kwesikhathi zihamba lapha emgwaqweni zingagcwalanga zingelabani. Thina njengezakhamizi sithi kuhulumende abantu abenelisi ngenxa yokuthi impilo eZimbabwe kade esinzima. Singakhohlwa futhi bekuthi kule curfew la iqalisa khona ngo-half six. Kuthi ekuseni iqalise futhi iphela ngo-six ekuseni. So abantu ukuze baqume ezinyawo kuba nzima. So uhulumende kazwela abantu enanzela lo mesiphila kathi wawo. Ngikhuluma kanje kathesi sila abantu abagadileyo namhlanje. Abathe begada amabhasi ona kaZupco bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi la abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi mbe lokho kusemthethweni kuma abantu bazenzela. Kodwa-ke kumbe kusemthethweni mba kusemthethweni kuyatshengisa ukuthi labo abakhampani yeZupco ngaso kusenziwa njalo babona ukuthi hhayi uma uhambi. Ngoba eqinisweni bazagcina be-out of business. Kodwa okuqakathe kule singaku-emphasize ukuthi uhulumende sesikhulumeleka kaningi sihloko usiphinde befana nawo ukuthi uhulumende abe yedwa emgwaqweni okunye ngethwala abantu vela siyento enhle esingathina yimonopoli. Umuntu kufanele abe lelungelo lakhe lokuzikhethela ukuthi nafuna ugada imota leya kumbe angifuni ugada leyi. Lokuthi abantu babanjwe ngentamo ukuthi bangabagada uZupco okukhoza lolu hlupho. Kube le competition ukwenzela ekuphetheni kwezinto zonke abantu bagada imota abayifunayo njalo kuzenza lokukhontrole le nto ngoba kungela muntu lemonopoli.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe esixoxelaye ekobulawayo. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe umoyi umnumzana Abraham Kiwane owaba ngomunye wamalucacha akuqala awezapho awangenisa izikhali zempi eSouthern Rhodesia ezokulwisana labamhlophe ababekhokhelwa ngumnumzana Ian Douglas Smith. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
UNkiwane wakhethwa ngumoyi uKenneth Kaunda owayengumongameli wakule Zambia loJoshua Mqobonkomo owayekhokhela izaphu ukuba athwale izikhali kwele Tanzania azihambise eSouthern Rhodesia ezazizasetshenziswa libutho leZebra. Wayebambisana lo sikhwili moyo uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye. Omunye wabathi uNkiwane kumele aphiwe isicoco lesi ngumnumzana Jingadube owalwa impi yenkululeko ekuZebra labanye bakhe ababekuZebra High Command. Umnumzana Isaac Mabuka okhokhela izaphu okwamanje uyakusekela lokhu esithi abuphuthunywa ubuqhawe bukaNkiwane.
Ungezokutona susenziwa angenye indaba uhero yazenzela. Mina ngikhuluma nje ngithi uNkiwane yi-national hero. Ungaze kube kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuyangukuthi uzwana njani labantu abepolitiburo. Kwesikhathi kuyangukuthi bona kona ngale bakhulume bathini. But hayi uNkiwane yena ngokwakhe ku-national hero.
Lokhu kusekelwa njalo nguMaika indodana kaNkiwane othi balahlekelwe kakhulu.
Umdala umuntu wayelothando olumangalisayo njalo wayele sifiso sokwakha isizwe yikho kwenza ukuthi asukumele phezulu ngesikhathi senkululeko. Lala ngoqolo Mthunzi, lala ngoqolo Madikane, lala ngoqolo Tholelengu.
Unkosikazi Sithembiso Ndlovu umzukulu kaNkiwane uthi udabuke kakhulu umndeni kaNkiwane.
Ngiyathemba sifundile sonke abazukulu labatwana. Wonke umuntu ufundile ngokubela ibhuku elihambayo. Kunenge abe lakho ulwazi lakho beluluningi ukuthi kwesikhathi ngicine ngicela ukuthi hayi asirekhodeni ngoba amakhadi ethu angadubuka ukuze ngalolo lazi ade nalo ukukhulu.
Unkosazana Suzan Nkiwane laye uyakhala ngokubhubha kukayise.
Umuntu nje bengizitshela yena ukuthi hayi umngane wokuhamba sitravela sibona ilizwe ubekuthanda ukuhamba ebuka izinto imtaba ebuka izwe then akufundise ngembali yakhe ngoba besithi masixoxa nje uzwethi awubhacala kwethu you know and asixoxele ngembali yethu umdabu wethu elonda zazofika emzinyathini.
Kusalungiselelwa ungcwajwa kukankiwane obelesifo semvukuzane. Ikokheli yabadlalizana uPF kayingaphumele egcekeni ngokupha uNkiwane isicoco sekhawu lesizwe. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, nginguKips Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umongameli Jovenel Moise wakwele Haiti ubikwa efile umkakhe unkosikazi Martin Moise esesibhedlela ngemva kokuhlaselwa komuzi wabo. Usokuhle kwabangela ukungahlaliseki kwezombusazwe kulelo lizwe. Isavunguzane esizala isiZulu eseHurricane Elsa sibikwa sihlasele ngolaka isigaba seFlorida eMelika namhlanje ekhundleni lolwandle eTampa Bay sikhithiza izulu eliningi. Amapolisa asedolobheni lePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha iMelika abika ukubana kulondoda ofele engozini yokudilikelwa ngumtshina wokwakha ekade usebenzisa izolo ngolesibili ntambama.
Ingcwethi kwezomthetho zithi kufanele kusiyatshaya ihola letshumi lambili phakathi kobusuku lamhlanje. Wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma esebotshiwe wasiwa ejele ukuya bika isigwebo sokweyisa umthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court. Intatheli zindaba ithuthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Udaba lokubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma selulethe uxokozela elizweni jikelele lasebandleni elibusayo kwele South Africa. Kunokuphikisana okukhulu ngokuthi umnumzana Zuma ufanele abotshwe kumbe hatshe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi lolu daba selutshiye uhulumende engazi ukuthi enzeni.
Nabe-ke ukumbopha kuzakhanya angani umthetho bawulandeli and amazwe wonke asekhangele ukuthi kwenziwani kulelele ngabathi. Ngebhadi nje bonile isikhathi esiningi umnumzana ma esenkingeni ma ezaya ekhodi i-xenophobia iyavuka njalo nje i-xenophobia ivuka nxa kokuthi yena usenkingeni.
Ziningi zehlakalo esezenze kube nengxabangxoza kulolu daba. Umthethwandaba wagweba umnumzana Zuma inyanga ezilitshumi lanhlanu esejele ngecala lokudelela isinqumo somthethwandaba wesisekelo sombuso esasithe ayephendula imibuzo yekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Umthethwandaba wapha uZuma amalanga amahlanu okuthi ayezinikela emapholiseni lawo malanga aphelile ngensonto engakwenzanga lokho. Umthethwandaba wabuye futhi wathi nxa engazinikelanga umphathindaba wogatsha lwendaba zamapholisa umnumzana Bhekicele lo sikomitsho wamapholisa umnumzana Khehla Sithole kuzafuze bambophe bamuse ejele phakathi kwamalanga amathathu. Namhlanje ke lilanga lesithathu kanti eliphela phakathi kobusuku. Okuphica amapholisa ukuthi umnumzana Zuma wabhalela umthethwandaba wesekelo sombuso i-Constitutional Court ecela ukuthi ufuna kuzokwethula isicelo sokuthi kuguqulwe lesisigwebo. I-Constitutional Court isemukele lesisicelo yathi uZuma eze emthethwandaba mhla ka-12 uNtulikazi. Umnumzana Zuma wabuye futhi wafaka isicelo emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe amapholisa ukuze bengambophi aze ayevela phambi komthethwandaba we-Constitutional Court mhla ka-12. Udaba loluke lungenile emthethwandaba we-High Court izolo kodwa lo mthethwandaba wathi uza kwethula isinqumo sawo ngolesihlanu. Lindo ke yenze amapholisa asale ngakwazi ukuthi ambophe kumbe hathi uZuma ngoba usamele isinqumo se-High Court ngolwesihlanu lokufaka isicelo sokuguqulwa kwesigwebo e-Constitutional Court ngomvulo ozayo. Amapholisa asebhalele umthethwandaba we-Constitutional Court ebuza ukuthi enzeni nxa kunje kodwa lo mthethwandaba awukaphenduli. Kodwa ingcitshi kwezemithetho umnumzana Mathotsi Ratsi Mbilane uthi nxa isinqumo sokuthi umnumzana Zuma abotshwe singabekwanga eceleni umthethwandaba kuzafanele abotshwe kungakhathalekile ukuthi useqalile amanyathelo okuphikisana lokubotshwa kwakhe.
Akula ngeyinye indlela ngaphandle lokuthi bambophe uZuma.
Lokhu kugcizelelwa ngezinye ingcitshe ezithi alikho elinye inyathelo elisemthethweni ngaphandle kokuthi amapholisa abophe umnumzana Zuma amuse ejele kungakatshayi ihola lesishiyagalombili ebusuku lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi wesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela.
Indaba kaZuma inzima kakhulu, kumbopha besangambopha mabelandela umthetho, kodwa nakhona into esengibona ukuthi ngayenzeka kakhulu ukuthi nje kuvuka umsindo ngoba amaZulu afuna ukuthi uZuma aboshwe, nama-supporters akhe amaningi afuna ukuthi uZuma aboshwe. So engaboshwa yena kodwa udlakela kuzaba too much, kuzaba nomsindo nje nokuxabana nje komphakathi.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi ukubotshwa kwamnumzana Zuma kuzadabukisa izalwane zeZimbabwe eziningi.
Abantu abaningi bakithi bayamthanda kakhulu uMsholozi, sinanzelele kakhulu ukuthi uthema ingena lapha esikhundleni, weza izinto zabalula ebantwini bokufika lapha eSouth Africa, bakwazi ukuthi bathola amaphepha lula ngenxa yokuthi ngumuntu owalwa impi wahlala kwamanye amazwe waboshwa. Ulazwisisa kakhulu impilo yezinye izizalwane zamanye amazwe.
Usenjalo umnumzana Bhekicele uthi kungaze kuyetshaya ehola lesibili ebusuku bengatholanga impendulo evela ku-Constitutional Court ngokuthi benze njani bazaqhubeka bembophe umnumzana Jacob Zuma. Le yinto ezakuba nzima kakhulu ngoba abasekeli bakhe ababuthene emzini kaZuma labo batsha phansi ngentonga besithi akayindawo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
UZulu weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi aphatheke kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kulandela imbiko ethulwe yinhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi kule msebenzi yokungethembeki engabe isenzeka ekusebenzeni kukasomabhizimusi olodumo umnumzana Khudakwashe Thakwere lohulumende. UNtungameli Nkomo, Studio 7, usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wobuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe, wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-intanethi njalo oqhutshelwe enkundleni yeTwitter ulawulwa intatheli zindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana Khudakwashe Thakwere uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho eziningi, kanti ngaba njalo ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uTagwirei ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. Abakhulume emhlanganweni wayizolo bagoqela isiphathamandla seThe Sentry umnumzana Peter Robinson, yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kundaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana loTagwirei. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsitsi Dangaremka, yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi iPhalamende kumele iphenye udaba lukaTagwirei lolu kuchaywe iqiniso.
IPhalamende ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kule mbiko ethi kulo samabhizimisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali kumbe utshontshela abantu imali. iparlamente yumsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations.
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikomishini engaluphatha loluphenyo.
Isibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kweGupta family le South Africa abuzange bujontshele yini amakampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Pedneko Pepe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukatagwireyi lohulumente.
Kakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo-ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganiseni amakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukisela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Singazi sitheleta ikomishini. Ikomishini izafika ihlale kodwa kubaza sitshela ukubana konke konke lokwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngento zonke ezenziwa ngutagure izinto ezazenziwa i-reserve bank ngesikhathi sikagono.
Utagwireyi ubengatopi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa laye ubengatopi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa njalo ngegama lokuthi Zimbabwe Warriors libe ngutshekile obhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Intasezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDrive Golugarusi Chute impumela yanamhlanje uyayemukela ngoba ebele nsuku ezimbalwa ezokulungiselela imidlalo yeCOSAFA.
Kumele ngitsho ukuba sibe nensuku ezinhlanu kuphela ezokulungiselela ukuza lapha. Sigcine ukudlala imidlalo yeligi ngomnyaka 2019 okutsho ukuba bekungela mncintiswano wenguqu ngaphandle kwemidlalo yenkezo. Kungesenani sicale kuhle ngoba sibe lawo amathuba labo bawathola awabo. Ngombono wami impumela enhle kumaqembu amabili ngoba sonke sisesimeni esihle sokuthola imiklomelo emdlalweni elandelayo.
Umqeqeshi weqembu leMozambique uRecio Goncalves uveze ukudana ngokunganqobi kweqembu lakhe ngemva kokuba lidlale kuhle.
Asithokozanga ngoba yithi ebesizibambe esidukwini umdlalo wonke leqembu lami labafana abasakhulayo. Isimo senkundla laso besingasivumeli ukuba sidlale ibhola lethu esilijwayeleyo. Ikanti lo Nompembe laye hayi ngizamcheya enjalo ngoba kangazi ngathanda ukukhuluma ngabo Nompembe. Okuqathekileyo kodwa ikuba ukukhona esikufundileyo labafana bami.
Iqembu leZimbabwe leMozambique asefakwe kusibaya sikagroup B ndawonye leMibia kanye leRwanda. Ngesikhathi kuqoqwa imidlalo yalonyaka bekuleziwaye ezintathu njalo wonke lawa maqembu abekusibaya sikagroup C. Kuthe ngokungenelisi kuzodlala kwamaqembu abalisele eComoros kanye leMadagascar kwasekubulawa isibaya esisodwa lawo abekugroup B asefaka kwezinye izibaya. Iqembu leMalawi lingene kusibaya esileZimbabwe, Mozambique, Namibia kanye leSenegal kwathi leZambia lona lingene kusibaya esileSwatini, Lesotho, South Africa kanye leBotswana. Kusibaya sikagroup A iqembu leSwatini lelihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo emithathu ngemva kokunqobela leSotho nge-3-1 ngolwesibili. Kuthi leSouth Africa lihlezi endaweni yesibili ngemva kokunqobela eBotswana nge-1 kanye. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ezindaweni ezimbili eziphezulu ngasibaya sinye. Iwo azadlulela kusigaba sesemifinal. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana lele Malawi kuthi leSenegal lizadlala lele Mozambique. Ngimele iStudio 7 kubulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende yeZupco ibikwa isisehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza phansi kwalinkampani. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyole Zipra bathi bafisa ukuba umuyi umnumzana Abraham Kiwane aphiwe isicoco seqhawe lesizwe. Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu eZimbabwe Warriors libe ngujikile ubhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.